VOA Ndebele.
Njani mtazo muhle siyalamukela kumsakazo we Studio 7 namhla ngolwesithathu mhla wa 17 Mabasa 2019 igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, uhulumende ucela amakampani abheka isinkwa ukuthi ehlise intengo yazo.
Iziningi imuli eziyarela zingadlanga, ziningi imuli ezileyo zingadlanga izolo. Umumo usumuwonakele kakhulu. Into emangalisayo futhi ngokunjalo uhulumende ezingalikaboni ukuthi kule nto ewonakalayo.
Ilizwe leZimbabwe linanza uzibuse kusasa kulabanye abakhonona ngokwenziwa libandla elibusayo.
Alubana kuthiwa khona ngumuntu esikhuluma ngaye ngabe sithi khathesi uku-intensive care.
Uhulumende ukhuthazwa ukuthi abambe ngemfanelo umbuqazwe wegugurawundi.
Uhulumende kumele axolise ngoba isenzo leso senziwa nguhulumende weZimbabwe abantu sebekhululekile.
AmaKristu lokhe ebambe owangaphansi kulandela ukutsha kweNotre Dame Cathedral kweleFrance.
Ukutsha kwayo kukhanya kuhlukumeza abantu abaningi kakhulu kule zinto one eziqondana lokuthi ibiyi-cathedral endala kakhulu njalo elezenzo ezenzakala khona ezinkulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Uhulumende usecele amankampani apheka isinkwa ukuthi ehlise intengo yaso ukuze kube lokukhulumisana phakathi kwengatsha ezijeneyo ezigoqela yena uhulumende, abagaya ifulawa kanye labalungisa okunye okujiyeneyo okusetshenziswa ukupheka isinkwa. Isicelo lesi sethulwe yisikhulumeli sikahulumende unkosikazi Monica Mutswangwa ngemva komhlangano wedalele cabinet izolo ntambama. Intengo yesinkwa ikhuphuke izolo isuka ku-$2.50 yaya ku-$3.50. Lokhu kuthiye abantu abaningi bekhala okumangalisayo. Omunye walabo abakhala kakhulu ngumnumzana Traymo Mpofu oyisakamuzi seNyabane ePlumtree. Umpofu uthi akusaphileki eZimbabwe ngoba intengo yempahla ejiyeneyo ikhuphuka mahlayana nje.
Iziningi imuli eziyarela zingadlanga, ziningi imuli ezileyo zingadlanga izolo. Umumo usumuwonakele kakhulu. Into emangalisayo futhi ngokunjalo uhulumende ezingalikaboni ukuthi kule nto ewonakalayo uthule nje ungani umuntu into zonke zihamba ngendlela. Kuyasimangalisa kakhulu lokho. Into ezihluphayo kakhulu zikhonapho endlaleni naleyo bese kubuya futhi lasemithini. Imithi amaphilisi ezibhedlela lapha lakho futhi sekunzima. Into esenzakala esibhedlela suhamba kuphela ufike ubhalelwe ibhuku imithi yakho yomele ukuthi uyithenga emafamasi amaningi sukuthengwa ngama US dollar, foreign currency. Into ehluphayo khona bekuthi abantu kabalayo imali naleyo. Izibhedlela ezikahulumende, uhulumende uyayazi ukuthi imali leyo yena kayiprinti elizweni uyakwazi ukuthi waprint ibhondi leli eselibiza ukuthi ayi-RTGS kathesi. So kuyasimangalisa futhi ukuthi uhulumende nxa ezathi evume ukuthi imithi ingayikhona esibhedlela ephonge ukuyeketisa nje amafamasi ayavumela ukuthi athengise imithi ngemali engatholakaliyo uzame ukuthi abantu baphile njani ngayonaleyo ndlela.
Ukhona ngapho eNyabane Mpofu isibhedlela eliya kuso alubana umuntu ethe wagula isiphi?
Isibhedlela esikhulu vele lapha alubana umuntu ethe wagula ngeSeplumtree Town kungumango. Kakula sibhedlela esiseduzane lalapha eNyabane kungumango okuthi uyahamba more than 35 to 40 kilometers, njalo ngumango okuhanjwa ngemota. Imota zangkhona zihamba kanye ekuseni ziye kuya ntambama. Ukuthi nxa ungabanjwa umkhuhlane ngezikhathi zantambama sibili kube serious ungavuka ufile ngikhaya.
Ukhona lesibhedlela seplumtree umi njani umumo?
Esibhedlela seplumtree kulapha embala khona amaphilisi katholakali yonke imithi layitholakala kulabo fika nje ubhale lokhona ikhadi usutshela ukuthi kambe thenga imithi enje lenje 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 imithi yabantwana ngikhuluma kulabantwana abancane abaningi esenjengababona lapha bebuya labo nina bebhalele imithi sometimes imithi yangikhona efarmasi bayeyiswela even belawo lawo marandi so umumu wangikhona vele esibhedlela seplumtree umubi kakhulu
umnumzana Taimo Mpofu isakhamuzi sebanyane eplumtree Ilizwe leZimbabwe kusasa linanza uzibuse kulabantu abantu abaningi abakhonana ngokwenziwa libandla leZANU-PF elangena embusweni ngomnyaka ka-1980 kodwa kulabanye abathi kukhanya kule nguquko esikhona elizweni leZimbabwe kulandela ukungena kukamnumzana Emmerson Mnangagwa esikhundleni sikamongameli ubathabele masuku usethulela lolu daba
Umnyaka wesibili kunanzwa uzibuse ngaphansi kombuso kahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Izizalwane zeZimbabwe seziveza imbono eyehlukeneyo ngozibuse lo. Umnumzana Dumisani Mpofu, umqondisi wenhlanganiso yeFreedom First Project, uthi uzibuse uke waba ngohlangothi olulodwa okweminyaka edlulileyo.
Indaba kazibuse iyahlupho kunye. Sikubonile ukuthi uzibuse uke wantshintsha. Wenziwa engani ngwelunye uhlangothi asolunye uhlangothi kodwa kweminyaka lembili sibabonile bezama ukuthi fake labanye kodwa kwezomnotho akunzima tombi lingani khuba liyajola
umfundisi Sinothi Ndlovu owe National Patriotic Front uthi kaboni ukuthi kukhona lapha esiyakhona njengelizwe
alubana kuthiwa khona ngumuntu esikhuluma ngaye ngabe sithi khathesi uku intensive care
Isakhamuzi sakobulawayo unkosazana Thokozani Nxumalo laye uthi akula kuthakazelela okukhona ikukhala kuphela ngoba abantu bedubeka
akula kuthokozela uzibuso sikhona ngoba siyadubeka akula lutho lukhona lapha eZimbabwe sibuhlungu
ilunga leMDC Alliance umnumzana Elliot Maka uthi abantu bayemukela ikhefu likazibuse kodwa empileni abantu abalanjabulo ngoba belenswelo eziningi
Yeah ukhona uzibuse siyajabula but anti uyabona zikulezinto eziningi ozibonayo ukuthi sijabule kakhulu simele sijabulele ukuthi independence life but nxa sesikhangela okwempilo yethu especially hayi asila kujabula
Umnumzana Xolani Fuyani uthi sokulomehluko kumumo okhona khathesi phansi kombuso kaMnangagwa ngoba sekukhulumeka ngendaba ezifana labo gukura hundi
Kutshintshile sibili into eziningi nanko even now sesikhuluma langalento yegukura hundi bekungakhulunywa izolo
Umnumzana Kenan Ncube owebandla leZANU-PF uthi bona abaletha uzibuse babona beqhubekela phambili njalo ukuguquka kwahulumende kuyinto ethokozisa umuntu wonke ukhuthaze abantu ukuthi bahlangane ndawonye labanye bathakazelele lolu suku
uzibuse lo thina ngathi sisibona siqhubekela phambili okujabulisayo ngoba abantu abethu sibakhulisile sebefundile njalo ngananzelela i-change of government esesibelayo kathesi i-impressa umuntu wonke ukuthi sihambe ndawonye
Ngokudilika kombuso kowayengumongameli uMugabe, abantu bake baba lethemba nakenye ukuthi umumo uzoguquka kwezombusazwe lakusimo sezenotho. Kodwa ngemva kokhetho lwanyakenye, ithemba lihle laphelela emoyeni ngoba kulapho ukuvele khona ukuthi uhulumende omutsha akachiyananga lowayekhona ngesiphatho langodlame lwabezomvikela ebantwini abadubula ababulala abantu ababetshengisela befuna impumela yokhetho iphume masinya. Isimo somnotho laso sonakala ngamandla intengo yempahla lokudla ezitolo yasuka yaqonga okwethusayo isisindo semali yeZimbabwe nxa iqathaniswa ledola leMelika sasuka sawa iholo labantu lasala selingathengi lutho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku.
Sokuqoqwe izigidi ezidlula amakhulu ayisikhombisa $700 million yokwakha umduli weNotre Dame Cathedral kweleFrance obhidliziwe ngumlilo ovuthayo ngomvulo. Umongameli Emmanuel Macron uthi ilizwe lakhe lidinga imali yokwakha icathedral le ethakazelelwa umhlaba wonke jikelele kulabantu abedlula izigidi ezili 10 13 million
abethekelela isakhiwo lesi okuthiwa silempahla yakudala egoqela okwafakwa ekhanda likaJesu Kristu engakabulawa kanye lesiphambano ayesithwele. UDokotela Eliakim Sibanda, ingcweti kwezembali njalo olikholwa lesiKristu, uthi kuzathatha isikhathi eside ukuthi kulungiswe iNotre Dame Cathedral.
Ukutsho kwayo kukhanya kuhlukumeza abantu abaningi kakhulu kulezinto one ezigondana lokuthi ibiyi-cathedral endala kakhulu njalo elezenzo ezenzakala khona ezinkulu. Okokuqala engingakutsho ukuthi yikho lapho esasilolui the 9th nxa likhumbula khwamphana, onguye owasuka wagcotshwa i-canonization singatsho njalo inkosi yokuqala. Lokho kuqakatheke ngokuthi yikho owawule gawuni yakhe laphana, yikuthi ungumuntu owenza inguquko enenge empilweni ezebandla kunele mpilweni zombangazwe, wawenza wangani uba lula. So ukutsha kwayo kutsho into enkulu kakhulu ebantwini abasenkolweni ukuthi babona izinto zabo ezindala ade zimele inkolo yabo isingani idilekele.
Singathi nxa sesikhangela kukhanya kule nto eziningi kakhulu eziphakathi kolaphana, ongani usakukhumbula ukuthi kukhona kungabe kuyini? Sizokuthiwa kunye kwangkhona benelisile sebetu bakukhiphe.
Hayi, kunekwakhona okuningi njengesiphambano, umqhele, isigoko njengoba ngitshilo nje ngithi igawuni kaloyi lo owasuke wagcotshwa ukuba i-canonization. Okuningi kwakhona lokhu ade kukhona kuvote kukhutshwe kuqala ngoba ade kusenzakala bebesenza ukuthi bayakha khwamphana izinto ezadilikayo kuyo yona leyana i-Notre Dame i-cathedral. So kwenzakala umonakalo lo nje izinto eziningi bese zikhutshilele ukuthi kulungiswe i-cathedral leyana. So ziphephe ngaleyo ndlela. Ikanti-ke irufu yiyo awuphahla lusuke lwadilika kwenye indawo kakhulu. Wasukusithwa lo mlotha ngisho le ntuthu esuke-ke yaba ngumsisi emdulini eminye ethize.
Ye, siyabona njalo ukuthi sokule mzamo yokuthi kwakhiwe kutsha khonapho lapho kutshe khona. Kambe ukuthi baza kwenelisa yini?
Kukhanya abantu bathembise izimali eziningi. Kodwa-ke kukhanya kuyaba lo msebenzi omkhulu kula maplanka lana asebenzayo ayiwatshileyo. Kukhanya ukuthi nxa ezasetshenziswa lanxa eseganyulwe eyomiswa athatha isikhathi esiningi kuze ome abe lokhu yena. Nxa ezikhangalela iminyaka amashumi amabili kusiya khonapho ukuze ilungiswe yonke ngoba kade bevele beyilungise. Kodwa-ke abantu abaningi basuke baphakama sibili baphi izimali eziningi zokuthi kwakhiwe.
Lo nguDokotela Eliakim Sibanda, ingcwethi kwezembali njalo okholwa isiKristu. Nanku kwethulwe ngamaphephandaba kwele Zimbabwe. Kubikwa ukuthi abantu ababili sebebotshiwe kwele South Africa kulandela udaba lokufa lokuvuswa kukaBrighton Moyo ngumfundisi Alf Lukawu owafunyanwa ukuthi kwakungamanga aluhlaza tshoko. I-African News Agency ibizika ukuthi uhlangothi lukahulumende olubona ngamacala olu-National Prosecuting Authority kwele South Africa soludingisisa njalo ukubhubha kukaMoyo okubikwa ukuthi wangcwatshwa kibo eDandanda eLupane kulandela ukubhubha kwakhe kwesibili. Amapolisa dinga uMoyo ngamehlo abomvu ayathandabuza ukuthi sowabhubha. Ibizo lakhe lokuzalwa nguThabiso Proud Mlanje. Iphephandaba leChronicle libika ukuthi uMnumzana Dongai Madudu ovinjwe ukuthi ancintise kukhetho lokudinga inkokheli yebandla le-MDC eMaswingo uzonde uGanunwabu ngokwenziwe ngabasekela uMnumzana Nelson Chamisa abathe waphuma ku-MDC. Ngakho-ke kasikafiki isikhathi sokuthi abambe isikhundla kubandlaleli. Kulegwayi elilutshwana okumangalisayo eselithengiswe lonyaka nxa kuqhathaniswa lanyakenye. Sokutholakale izigidi phose ezingamajumi amabili yamadola lonyaka, $19.4 million. Ngesikhathi esifanayo nyakenye besekuthengiswe igwayi ngemali edlula izigidi ezingamajumi ayisitshiyangalombili, $81 million. Lokhu kubikwa liphephandaba leDaily News.
Umsakazi weStudio 7 lisuze siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Okwamanje sokuyisikhathi senu sokuthi likhulume konke ke elikufisayo ungakhohlwa ukuthula kokuthi ufitizele kolompana ke kuWhatsApp ku-audio bese usithumezela umlayezelo wakho kunombolo ethi 01 202 465 0318. Akesizwe ukuthi abantu bathini.
Salibonani balaleli be-Studio 7 kunye labasakazi. Mina ngimafufu la eSouth Africa, dabuka eJombe ngokuzalwa. Ngithanda ukukhomenta ngendaba eyenzakala ngapho eShimanimani. Indaba eyenzakala eShimanimani isizwisa ubuhlungu singamaZimbabwe, kodwa ungakhangela ngendlela okwenzakala ngakhona. Ngibona ngathi abantu bangale eManicaleni kufanele bazame ukuxolisa ucuku abalwenza eMathebeleland laseMidlands.
Hayi, akulazibuse lapho ezimba kuzibuse ngani lapho. Mfuze likhulume imali zethela zithi elazidlaya ebhenki. Angivumele indawo yokuthi uzibuse, mina vele soze ngijabule independence yenu leyo. Ngoba vele muhle imali yami yamosha kade ezidlala emazweni enxa yenu khonaphe into eladla imali zethu. Umpresident akhulume imali zethu ezafriza ebhenki lithini ngazo, umuntu wokuzibuza. Ningakhuluma ngegugura wonto labulala abafowethu nobabathi esangiwazi ukuthi wayangaphi ngenxa yenu. Khulumane ngezimali zethu lithini ngazo kade lingakhulumi ngazo ezisafela ebhenki likhuluma ngozibuze. Uzibuze kabisa imali zethu, umuntu ngozibuze okhulumekileyo.
Izinto seziwomile eZimbabwe, shua singathenga isinkwa nge-$4, ichukela $5. Hayi, kunzima sibili. Umnanga kwangcono atshiyane lakho lokho, aye step down sibone ufake omunye engcoza senzela ngcono.
Sanibonani, ikhuluma noNqube lapha. Hayi, ndlulisa nami ukubonga ma ngabe ngaba leqiniso ukuthi uhulumende weZimbabwe sezithembisa ukukhompensetha abantu bonke abalahlekelwa imuli zabo ngesikhathi segugurawundi. Kungaba yinto enhle kakhulu uma ngabe uyazinisela kulokho. Singazi ukuthi kwenze njani, aza kucabange acabange into efana naleyo. Kumbe sebona ukuthi hhayi, isimo selizwe asimelanga kahle. Abakhona ukuthi baqhubekele phambili uma bengadlulisi ukuxolisa lokho okufanele bakwenze. Kungaba yinto enhle kakhulu okwakuqala ukuthi noma bethi bayakhompensetha baqale baxolise ezenzweni zabo zonke abazenzayo. Ukubulawa kwabantu bedutshulwa ngamasosha kathesi ngesikhathi sama-elections, ma ngakuxolisa konkena kudlulise njengokuxolisa abesedlulisa okwegugurawundi akuxolise kakhulu, ikakhulu eMathebelelendi leManicaland. Kungaba yinto enhle kakhulu. Esikucelayo ngohulumende wethu ukuthi amamele abantu uma bekhuluma, azame ukuthi amamele abantu uma bekhuluma, ngoba ukuzenzela okwakhe kuzamhlupha vele kusasa. Maye ngamamele abantu baseZimbabwe ukuthi bathini, leli zwe uzokwanisa ukulibusa, yonke into uzokhona ukuthi imhambele ngendlela eqondileyo. Uma ngabe uyalalela abantu ayenze lokho abantu abatakwenza, uma ngabe ezenzela okwakhe, siyabona emhlabeni wonke jikelele amasosha angabe ahlakaniphile akwazile opresident abaningi ukuthi abasuse embusweni. So nakuye uma ngabe engamamela abantu kuyeza ahlale kwazi lokho. So kungaba into enhle kakhulu ukuthi amamele abantu belizwe ukuthi bathini.
Lapha-ke ngabalaleli be-Studio 7 lakuthi sithumezele imilayezelo yenu kunombolo ethi 01 202 465 0318. Kusasa kukhangelelwe ukuthi kuza kwethulwa ugwalo olujulileyo lophenyo olwenziwa ngumnumzana Robert Mueller ngokwenziwa lilizwe leRussia kukhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2016 okwanqoba khona umongameli Donald Trump. Ibandla lamademokrathi lithi lifuna uhulumende ethule ugwalo lonke oluveza okwenziwa uMueller. Inhlanganiso ye-United Nations isikhethe umnumzana Nicholas Haysom ukuthi ancedise inhlanganiso ye-African Union kudaba lweSudan kulandela ukugenqulwa embusweni kukamnumzana Omar al-Bashir obengumongameli wakweleSudan. Ababalisi labantwana besikolo lokhu besesaba ukuya ezikolo kwezinye indawo kwele Cameroon, loba nje sokule minyaka emihlanu kwathunjwa abantwana abaningi okumangalisayo kwele Nigeria ngamalwecatsha eBoko Haram. nje lezo ke ngezivela kwamanye amazwe kulabantu abaningi abalokhu bethandabuza ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzalungisa ngemfanelo udaba lombhuqazo wegugurawundi kulandela isithembiso sokuthi bonke abafelwa ngabazali bazanikwa incwadi zokuzalwa ama-birth certificates lokunye okuthiyeneyo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Dumisane Nkomo, ingcwethi kwezombusazwe othi uhulumende kumele angene kuzulu akhulume ngodaba lolu ekhululekile ukwenzela ukuthi abantu babhodle abakugcine ezifubeni.
Uhulumende kumele axolise ngoba isenzo leso senziwa nguhulumende weZimbabwe abantu sebekhululekile. So uhulumende ule responsibility ngoba kungaba lula ukuthi kuthiwe ngoba kungathiwa ngumgabe kumbe ngumnankakho bengafa-ke icala sele siyangazi. But ku-clear ukuthi kwasetshenziswa ama-resources kahulumende eZimbabwe, kwasebenzisa ingatsha zikahulumende, kwasetshenziswa imali kahulumende ukuze abantu babulawe kube lo mbhuqazwe. So kuqakathekile ukuthi uhulumende ehola ngolo oyiholayo ukubana anjani axolise ngoba uhulumende ngiyo le responsibility and whoever is leading government at the particular time nguye olomlando ukuthi ayenze i-acknowledgement le apology angithi kwebo cathele njalo ukuthi nxa esenze i-acknowledgement le apology uyenza kuwani ngoba engxenye ama-civic groups mafitshane kakhulu engxenyekebe kudinga ama-church leaders ama-traditional leaders isizwe sonke sikamthwakazi
ye so-ke singathi kumele kuphehlwe mbani khonoko
bona ke bokuqakathekile ukuthi lokhu kuphehlwe zinduna labamabandla bama-churches ngoba thina lathi khonapho sasicelile njengama-civic groups sasithe kuye bokuqakathekile ukubana uhulumende anjani axolise avume ukubana kwaba lo mbhuqazwe yikho esakukhankaselayo khona lokhu angithi amongst other sikhuluma ngokunye okuninginingi asisakutholanga ngalokho so kuye bokuqakathekile ukuthi izinduna zakomthwakazi laba lamakhokheli amacawe ama-churchi kuyibe yibo abaphehla udaba lolu ngoba izinduna yizo ezingabanikazi besizwe sikamthwakazi laba mabandla yibo njalo abasebenza indaba zani indaba zona lezi zokuthi hhayi indaba leyi yokhumisana umlotha iphathwe njani besebenza njalo lezinduna kodwa kwesithathu kuyebe kuqakathekile ukuthi kuxoliswe kuvunywe phakathi kwesizwe sonke sikamthwakazi ngoba yibo abaphanjaniswayo yithi esafelwayo yithi esaba ama-victims ombhuqazwe
kodwa bangaxolisa yini Nkomo
abazaxolisa
kuyathatha isikhathi esinganani ukuze kwenziwe
bona kuyathatha isikhathi nxa ukhumbula sokuthathe during even inclusive government abantu babengakhulumi even nge-ground wakule organisational le azangiphile ngendaba ye-gugurawund so for the first time sebethe sokungakhulunywa nge-gugurawund so nxa sikhanyele ngelinye ilihlo sokube le progress ingabe incinyani kodwa sokube le progress sesiphushe sakhankasela ukubana abantu nxa bekhuluma nge-gugurawund bengabotshwa so it's a step ngoba nxa iphakathi wempi kumbe komsebenzi othile ngobuhle othile kuba le first step kube le second step asoze lifike ekuqineni lingakathathi isibanga sokuqala.
Lo ngumnumzana Dumisane Nkomo, ingcwethi kwezombusazwe, sixoxelaye okobulawayo. Njengesithembiso sethu lamhlanje sizethulela ke ihlandla lokugcina lomculo kaSomnoto Isaya Nkomo. Lalela uzwe. Oy umango oy umango ayethe la yethe la yeke yeke oy umahlengwa ayethe la yena yeke oy umandlofu ayethe la yena yeke
asibonge babuduke asibonge kakhulu usinikeza ithuba ngiye ngithi ma ngikulalela esikhathini esiningi indlela onogqozi nendlela ophusha ngakhona amaciwa akithi ngiye ngithathe ngifanise nonzimande ubhodlozo owayesakaza ukhozi kudala usathi awuredio bantu
tela yena ngiyeke uyomakhosa ayiketela yena ngiyeke
imbali yakhe imnandi bathi wawulwela umaskandi lana manje uyahlonishwa la eSouth Africa bathi wawulwela baze bambiza ukuthi ingulube ngoba wayengazwili impela nje wayeudlala ngenkani bengafuni khona la so ngiyangithi ngibuke indlela olwela khona amaciko akithi ukuthi efinyelele ebantwini kuyo yonke indawo emhlabeni ngiyaye ngifanise naye siyabonga 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 kakhulu baba uDube sendlula sibonga kubalalela athi belalele ngithi siyabonga bafowethu siyabonga bomama siyabonga bomkhulu ogogo siyabonga induna emakhaya ade zilalele zayizwa nenkulumo yami ngoba ngiyafisa ukuthi ifike kubona bese ngibonga kulabo abathenga umculo wami ngiyanibonga bafowethu lokho okuncane esiweni ufake ephaketini lami kusho lukhulu ngiyabonga sicele njalo bafethu ukuthi nisixhase nisithengele ama CD asilutho ngaphandle kwenu asilutho uma ningawuthenga umculo wethu siyanicela nisithengele uNkulunkulu anibusise abe nani mase ngivala ke anginikeze inamba la sitholakala khona 071 9494 313 071 9494 313. Kulapho ke ozothi mufona usithole khona noma ukuphi nendawo iCD mawufuna uzolithola siyabonga
nezaba banile zonko yesidle mafusini satiliko nezira banile zonko
yes siyabonga kakhulu ke usomnotho sibili uyajake lujaha siboneke abantu abakhona khona bakwe Facebook siloba uJason njengensimu malungisa kunjani khona ngapho ke Jason Tim Hlabangano Thoma Vuko siye kunjani ke Foyitu kumlani Ncube la utili njani basakazi bethu siyaphila kakhulu ke kumbulani khona ngapho uzobuya lo nkosi Nathi Jinga Ndebele uyakhuluma sibu Thoma Vuko Dube ye uvuka njani ke khona ngapho ke Foyitu uzobuya ke omunye sibone umntakamazulu uThulani Msipha utili njani ye siyaphila kakhulu ba Foyitu so ke lalelani ke mbijana ke umculo lowo singaphumi kwalapha enkundleni
siyabona
ngakahlukanile ngothi siboneke indaba kade sikhokhela namhlanje uhulumende ucela amakampani apheka isinkwa ukuthi ehlise intengo yaso ilizwe leZimbabwe linanza uzibuse kusasa kulabanye abakhonona ngokwenziwa libandla leZANU-PF uhulumende uyakhuthazwa njalo ukuthi abambe kahle udaba lwegugurawundi siluqiba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje walivalelisayo ngukipstube baba izimbabwe